abantu bangazibuza ukuthi kambe dube kade likhulumela leli bandla dukusuchile. Yebo, kuyatholakala ngoba nxa ukhulumela ibandla uyabe ungazikhulumeli wena okufunwa nguwe, uyabe ukhuluma lokho elivumelane ukuthi yikho okumele uye kukhuluma. Kube sokuhlupha-ke nxa kuyukuthi okuningi kwakhona esokuvunyelwana ukuthi ukukhulume kuyizinto oyabe uzibona ukuthi kudlalwa ngabantu sokulizaba ngoba ziyabe zingekho. Okuqamule umhlane yilo udaba lwama-candidates lona lolu elokuthi sehluleke ukuthi sifake ama-candidates njengebandla le-MDC ngoba ibandla lalingaphathanga kuhle imali e-political funding. Lathembisa ama-candidates ukuthi lizabhadala imali kodwa imali yayivele ingekho kusukela ngasekuqaleni. Lakhathesi nje kuyagijinywa kuyo alelale, leyo mali kayikho. Okokuthi noma kungavuka kuthiwe abantu kabangene, leyo mali nje kayikho. Yinto engiyaziyo ngoba bengiphakathi ngisebenza lazo zonke iy'ngatsha zebandla ezibasela o-finance lani. Kodwa nxa bengafuna-ke sebengadinga omunye awuyazoqamba mangathi imali khona. Imali kayidliwanga kodwa iqiniso yokuthi ibandla nje imali ichaphaziwe.
Ye, ungakhangela lapho yakhona baba Dube ubona zani kubuthakathaka yini kumbe lapho bhonga ukuthi ifolokohlo
nje i-opposition yonke nje ukukhula kwami kiyo nginanzelela indlela ezenzakala ngayo. Uyabona ukuthi ngokuhamba kwesikhathi iZANU-PF yilo ibandla elithethe isikhathi sokuthi lifunde okuningi ku-opposition osokulenza ukuthi libe libandla eliyenza ngcono kakhulu into zalo. Ungakhangela into zama-primary elections babefaka abadala beZANU-PF asebegugile abangakwanisi ukwenza lutho ngoba yibabalweli lizwe. Kodwa khathesi sebakubona ukuthi nxa befaka abantu abangafunwa ngabantu, labo bantu ngesikhathi sokhetho kabavotelwa, sebesenza ama-primary elections benza into zabo kuhle. Yikwelibona kuZANU PF sokula abantu abatsha kakhulu abaningi, abantu abalobuciko abaningi, kube sokusithi laba abangabadala bayenze kakhulu umsebenzi wokuxwayisa besemuva bengafakwanga ngenkani ukuthi bakhokhele abantu. Osokuyinto esivame ngapha-ke kade kuthiwa yi-opposition. Lingabona ukuthi ku-CCC kuhambe njani, abantu akade bekhethwe ngabantu balahlelwe khatshana, ubuye kwe-MDC nje ama-candidates abengekho. So ngijulisisile lokho ngabona ukuthi ibandla leZANU-PF liyatshengisa ukuthi lihlose ukuthi lakhe isizwe ngoba indaba zabantu lizithatha njengendaba zabantu. Kanti njalo unanzelele ukuthi seliziguqule, ligubulile, livumile ukuthi ligubule amakhasi amadala libe litsha. Njalo uyakubona ukuthi nxa kuyikuthi liyazigubula lona njengebandla, liyafisa ukuthi litshintshe impilo zabantwana beZimbabwe.